sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande hobe sipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku6 Mpalakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu PF lilandula imbiko yokuthi lifuna ukuthola inani lamalunga edalele eParliament elingenza ukuthi libe lomthetho wokuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke ebusa okwehlandla lesithathu ngomnyaka ka-2028.
Mina ngibona engathi ngendlela engenzakala yona le ukuthi uza kwelanywa ngabantu abakhe ngoba ilizwe leli kukhanya seliyimpahla yakhe lemuzi yakhe.
Uhulumende weleBritane ukhangelelwe ukubumba umthetho ozavimba izihlobo zalabo abasebenza kwezempilakahle kulelo lizwe.
Wenza izinto ezimbili, uletha ifrustration ebazalini balabo bantwana, uphinde njalo udabule izimuli ukuthi zingahlali ndawonye.
Izizalane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi inyathelo likahulumende wele South Africa elokwengezelela isikhathi sokusebenza kwamaphemithi liyamukelekile.
Ake ngithi mina uZulu weZimbabwe kakhulukazi lo benamaphemithi uthole kuyinqobo okukhulu uma kusiba nemiphumela othi amaphemithi azovuselelwa, kuyabajabulisa kakhulu lokho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezanu PF lilandule imbiko yokuthi lifuna ukuthola inani lamalunga edalele eParliamente elizayenza lenelise ukubumba umthetho wokuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke ebusa ukwehlandla lesithathu ngomnyaka ka-2028. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Chris Mutswangwa utshele intatheli zindaba eHarare ngeviki edlule ukuthi ukuxotshisa amalunga ebandla le-CCC edalele eParliamente okwenziwa ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele waleli bandla akulani lokwenza lebandla lezanu-PF. Umtswangwa uthi uMnangagwa kafuni kubusa nxa ihlandla lakhe lesibili lingaphela ngomnyaka ka-2028. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla njalo olilunga lebandla le-CCC.
Kangazi ke ukuthi abantu bakhona yini abasakholwa izinto ezikhulunywa yilaba bantu bezana, ngoba laba bantu vele ngabantu bamanga luhlazo ngalandelela ubuningi abakukhuluma kusukela emuva khona le. Sengitsho lakungena kwayena lundoda ngoNovemba 2017 kuzofika namhlanje ngohubhuhubhu bakabhejane nje bagcwele amanga lokukhohlisa abantu eqinisweni badinga yona 2/3 majority leyo ukwenzela ukuthi bakhande imithetho enjengokuthi kulondoda nxa ezabe lokhu esaphila inkosi eseselayo ngo-2028 abuyele. Lokhu abakutshoyo ukuthi okwenzakalayo kakulani labo izinto zikachabango ngamanga mhlaza joko. Simzwile uMtswangwa esithi ye iZANU-PF kumele evikele uWalshman Ncube lothenda ibithi emsindweni lo abawuhlokozayo ngoChabangu. Uyavikela umuntu ongasowanga kini njani kupolitics iqiniso kithi lo lalowo ukhangela abakibo. Eqinisweni ngamanga aluhlaza ngombono wami ngibona yiyo into abayikhangeleyo, yinto abayijabulelayo, ngoba singalibali ukuthi yona izanu ngokwayo ivele lokho ilomqondo walokhu anokuthiwa yi-one party state. Lanxa besithi abalasandla kulokho kodwa bayakubona ukuthi ekugcineni bayakhuleka ngeqiniso, lanxa kungazi ukuthi bakhuleka njani ukuthi bazuze leyo 2/3 majority. Ngamanga uthi bathi lokhu kwenzakala kulani labo ekugcineni into abayidingayo yi-2/3 majority.
Kodwa yena umongameli Emmerson Mnangagwa umbona ephuma yini esihlalweni ngo 2028 njalo nxa engaphuma ubona ungubani ongamelana
into nje ukuthi impilo isesandleni somnikazi umdali wethu sonke kodwa vele kangibona ukuthi lundoda la nxa kungathini kwenzakalani ukuthi yedwa njengelihla esihlalweni angiboni kusenzakala lokho nxa eyabe lokhu ekhona ngibona uzakwalela esihlalweni lalabo abazama ukumelama abanye babo enxa sozibabe bawadla amabele kuzofikela lezo sikhathi uyazikhanyela nje ukuthi ngundoda ofuna ukubamba yonke into esidukwini laba abazama ukuthi bathi bayazimisamisa avela mboni ngaphandle kokuba nxa sethiwe wafundisa abantu abakhe ukuthi babe njengaye njengoba siyabona ukuthi abanye sebefake kukhabhinethi abanye bakhona kumabhizinisi abanye bakhona la kubutho engxenye ke ongamelama ngaphuma khona abe bantwaneni bakhe ngobana uthatha ilizwe leli sengathi yena yinkosi ukuthi lapha unyakana ephumayo kube yilifa labantu abakhe mina ngibona ngathi nxa baqeqeshile abantu abakhe uzazama ukuthi babe yibabamelamayo ngobana laba abanye hayi amboni kuyiwandawo ungathi uyakhangela khangela labona abamfaka esikhundleni ababe bakhulu emasotsheni sebaphela du okwenza ukuthi laye nalo ndoda ongumsekeli wakhe uChiwenga impilo yakhe ilenge ngomnxeba ngoba laba ababemsekeli abaningi ngabaseku mina ngibona engathi ngendlela engenzakala yona leyo ukuthi uzakwelanywa ngabantu abakhe ngoba ilizwe leli kukhanya seliyimpahla yakhe lemundi yakhe.
Alo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula izombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Uhulumende weLebhilitane ukhangelelwe ukubumba umthetho ozavimba izihlobo zalabo abasebenza kwezempila kahle ukuthi baye kulelo lizwe bevela kwamanye amazwe. Abalomkabo labo abasoze bavunyelwe ukubaletha kweLebhilitane. Umphathintambo wezenzakala ngekhaya umnumzana James Cleverly ubikwa efuna ukwethula imithetho embalwa enqabela ukugcwala kwabokuza kulelo lizwe. Omunye umthetho uzakhweza isilinganiso seholo labezempila kahle abavela kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi abahola imali encane bengavunyelwa ukungena kulelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba siqoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kweLebhilitane umnumzana Difa waJabi Bhangodube.
Umthetho lo babukande ufike ngesikhathi uzulwa kithi ikakhulukazi laba bafika ezweni laseNgland abafika ngamapermit bengakucabangela ukuthi kungabe into engenzakala. Babe nokudumala okukhulu kakhulu ngoba iningi kathi lokho besalungiselela ukuthi bazame ngazo zonke indlela ukuthi balethe abantwana babo njengoba sazi ukuthi nxa usanda kufika endaweni uyachiya abantwana uzitshela ukuthi yayithala ngiyebona mina ngingumzali bese kuthi yena ngesikhathi esilandelayo ubusubona ukuthi abantwana bayalandela. So lo wethu se abanengi njalo uthi abantu abanengi bedumazekile kakhulu.
Ngokuzwa kwakho kuyini okubangele ukuthi eLebhilitane licabange ukwethula umthetho onjalo?
Njengoba sisazi ukuthi ensukwini zanamuhla into eqhakathekile kakhulu emhlabeni wonke jikelele izinto esizibiza sithi ngama budgets. Njalo ibudget leyi kuyindlela yokuthi ilizwe nelizwe liba lendlela elibeka ngayo imali yayo eqondanele izizalo ezalelo lizwe noma ngithi ekhangelane nama citizens akulelo lizwe. So okungangokuthi abantwana nqabe kuleli lizwe laseBhilitane abantwana baba lama privileges athize okufanele ukuthi bengawancitshwa iloba balama paper noma abala maphepha okufanele ukuthi bakuthole. Ingakho uhulumende sigcina wasebona ukuthi abantu lapha sebelethe nqabe letha umuntu oyedwa oyikeweka ukuthi abuye ezosebenza kuleli lizwe uthola ukuthi abanye mhlawumbe kulabantwana abane noma mhlawumbe kulabantwana abahlanu sebebona ukuthi defense deposit noma imali asebeyiluza ekuthineni babhadalele indleko zalabo bantwana ikakhulukazi esikolo nokuthi njalo ibhadalele emtholampilo nezinye izinto njalo eziyabe zidingakala ezidingwa imfanelo zomntwana sibethola ukuthi sibe nendleko enengakhulu ngoba yena engumzali yedwa imali yakhe ayibhadalayo e-tax mhlawumbe asithi phose sithi 50 pounds leyo 50 pounds leyo ayisayenelisi ukuthi ingakhava indleko zalabo abanye abantwana abaningi noma ingaze kuthiwa yedwa kungakanani yiko sugcine ukusenza ukuthi bagcine sebebona ukuthi uhulumende useluza imali eningi kakhulu ngenxa yokuthi thina singabantu abavela phandle kwelizwe sesileta abantwana ngobuningi babo ukuthi egcineni begcine sebebaningi elizweni sekugcine kusenza ukuthi ilizwe lisuffocate through izinto okufanele ukuthi baspende kizo.
Ubona umthetho lo uzayenza njani kakhulu izimuli awusoze wehlukanise na izimuli?
Izimuli zizahlukana abaphakathi ngoba nxa sithi siyakhangela njengoba ngitshilo ukuthi inengi kade besathi ngcono ababuye bezobona bona kuqala bachiya abantwana emuva. Ongakuthi nxa sokufika kuleli thuba lelo ukuthi abantwana bengasavunyelwa ukuthi babuye sekuzokwenza ukuthi kube nzima ukuthi abazali bahlaliseke kuleli lizwe ngoba nxa uzazi ukuthi uhlezi umntwana wakho ongasoze ayenelisa khona ukuthi bezokuvakatshela noma bezohlala lapho khona. Kuyanikeza i-frustration eningi kakhulu emzalini ngoba njengoba sazi ukuthi abanye singabazali babantwana kodwa-ke asiselabo abantwana baselabo ogogo abangabanakekela emakhaya asiselazo izihlobo ezinganakekela abantwana ngendlela eqondileyo. So osekusenza-ke ukuthi ngaleyo ndlela mhlawumbe abuthiye umntwana kuma-temporal basis uzitshela ukuthi uzabuye ubuye uzomthatha kodwa-ke nxa sekufakwa lo mthetho ofanala nalowo wenza izinto ezimbili uletha i-frustration ebazalini balabo bantwana uphinde njalo udabule izimuli ukuthi zingahlali ndawonye.
Umnumzana Difa wajabi Bango Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitani ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezamukele inyathelo likahulumende walelo lizwe elokwengezelela isikhathi sokusebenza kwama-permit. Uhulumende wele South Africa wazise ngeviki edluleyo ukuthi amaZimbabwe exemption permits asezengezelelwa isikhathi kuze kube ngumnyaka ka-2025. Izizalwane zakwele Lesotho lazo zengezelelwe ama-permit azo ngesikhathi esifanayo. Sixoxele umkhokheli wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda.
Ake ngithi mina uZulu weZimbabwe ikakhulukazi lo benamaphemithi uthole kuyikunqobo okukhulu uma kusiba nemiphumela othi amaphemithi azovuselelwa. Kuyabajabulisa kakhulu lokho ngoba esikhathini esidlule bekubuke ngathi lokho ngeke kuphinde kwenzakale futhi njalo.
Ungasichasisa nje ngamafitshane ukuthi abalamaphemithi kumele benzeni ngemva kwalokho osekwenzakile ukuthi angezelelwe isikhathi, kukhona yini abamele bakwenze?
Labo abafaka isicelo sama-waiver ngathi akukho kufuneka bakwenze, kuzofuneka balinde nje ukuthi bathole leyo mphumela bazovele bavuselelwa amaphemithi. Bese kusithi labo akade bengafakanga isicelo sama-waiver kuzofanele ukuthi baphindele laphaya kwa-VFS bayofaka isicelo esekungezelelwa kwalamaphemithi ukuze bathole amaphemithi amasha.
Lo-ke ngumnumzana Vusumuzi Sibanda, umkhokheli wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum. Ubeqoqa icingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Inhlanganiso ezimbili ezibona ngenhlalo kaZulu emaphandleni kanye lokunakekelwa kwezemvelo esabelweni seMathebeleland North sezisungule uhlelo lokwelapha obabhemi abalimala njalo nje ngenxa yokugaqiswa amahanisi lamajogwe ngendlela engayisiyo ukuswela ukwelatshwa lokuvikelwa emikhuhlaneni yezifuyo ebikwa imemetheka kulumhlubulo. Okuningi asikuzweni kunokuthaba Dlamini ese Victoria Falls.
Abe Green Line Africa le Matabeleland Animal Rescue and Equine Sanctuary Maz bathi bakubone kumqoka ukuba bahlanganise amakhanda baphumele indlela zokwehlisa inhlupho eziphathelane labo babhemi kulandela izikhalazo zezakhamizi ezigoqela ukuphunza njalo nje kwazo imikhaza ukuzaca kanye lezilonda. Unkosikazi Lorraine Mhlanga ongu programs coordinator kunhlanganiso ye Green Line Africa uthi uhlelo lolu lusungulwe emangweni wejengwe ewange anduba lusabalaliswe kwezinye.
Kungasuka ekufundisweni bayathola njalo impahla yokufaka emadonkini lokho esikuthi khona ngamahanisi ukuze benelise ukuthi bathola amapedet hanisi ukuthi befake emadonkini abo ukuze engalimali lamayoko angasindiyo. Njalo olunye uncedo abalutholayo yokuhlatshwa kwamadonki ukuze afikeleke emkhuhlaneni njalo lokudiwemwa kwamadonki ukuze akhiphe izibungu ezingakwansa ukubana ziphambanise impila kahle yamadonki.
Unkosikazi Mhlanga uthi uhlupho lwemikhaza ngolunye oluhamba phambili emangweni wejengwe.
Esikunanzelelayo yikubana amadonki amaningi ayalimala alezilonda. Njalo okunye esikunanzelelayo yikubana nxa uwakhangele isimo sawo amanye akhona acikazekile ukutshengisela ukubana aphathekwanga ngendlela eyiyo njalo imkhaza ngolunye uhlupho olutholakalayo.
Omunye wezakhamizi obelethe eyakhe idonki ekilinika umnumzana Frank Sebata uthi lolu hlelo luyabasiza kakhulu njengoba bethembe izifuyo lezi ekulimeni ukukha amanzi ukuthwala abantu ngenqola lokunye kodwa kabanakekelwa ngemfanelo.
Amadonki abesifa singelandlela esingazama esingancedisa ngawo ukuba siwavikele lamadonki.
Omunye njalo umfuyi unkosikazi Sikhathele Moyo layo uyakugcizelela lokhu.
Njalo le mikhuhlane ekade ibamba amadonki njengezakhamuzi besingayinanzeleli ukubana ingaba imikhuhlane bani eyenza ukuthi amadonki ethu afe. Kodwa kathesi sesilolwazi lathi ukuthi hatshi amadonki ethu singabona engasaphilanga kulalapho esiza kuyakhuluma khona ukubana basincedise.
Owenhlanganiso yemezi umnumzana Charles Ndlovu uthi bakubone kubalulekile ukuxhasa izakhamizi zasabelweni lesi ngokulapha obabhemi kanye lemfundiso yempatho yabo ngesizathu sokusilela kolwazi lolu.
Inhlupho esihlangana nazo kakhulu emadonkini yizilonda lesiphatho samadonki. Okwenza izilonda esikhathi esiningi kusuka kuproblemu yamanisi yabantu abasebenzisayo. So ikuze zama ukuthi siyancedisa abantu ngamahanisi ukuze izilonda edonkini zingani ziba ngcono. Sibafundisa lokuthi kona kona kumele idonki baziphathe njani lendlela amele bazitrite ngayo ukuze i-health yayo ihlale i-right.
Inhlanganiso zombili lezi zithi okunye ezikukhankaselayo yikufundisa izakhamizi ngebanga ubabhemi angasetshenziswa ngalo. Bethi kunje olunye njalo uhlupho yikuba abaningi betheswa beseyizitonkwane okubulala amasondo azo okwempilo yazo yonke. Ehlelweni lokuhlaba bathi bavikela imikhuhlane efana leyobhova, i-rabies kanye le-tetanus abathi isuka layo yande. Bathi lokhu kuyasiza njalo izinanakazana ezifana lenkqubabulongwe eziphila ngobulongwe babo babhemi ukuba zingathathi imikhuhlane efana lale ngoba lazo zidlala indima ebanzi kwezemvelo. Ngimele iStudio 7 ngisejengwe ngenguNokuthaba Dlamini.
Chestnuts roasting. Okwamanje ke sizwe okusemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa ezishabane athi isidumbu sikaSimbarashe Moyo oleminyaka engamachumi amabili lasithoba minwembili 28 sitholakale emoteni yakhe silamanxeba umzimba wonke. iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com liludaba lokuthi uhulumende weSouth Africa waqamba amanga ukuthi kulabantwana abedlula amakhulu amane 443 abatholakale bethunjiwe okuthiwa yi-child trafficking ngesilungu bevela eZimbabwe beselizweni lelo. Uhulumende weZimbabwe uthi abantwana ababuyiselwa eZimbabwe bengena maphepha bedlula ikhulu elilodwa nje kuphela 124. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 sanibona ngicabanga ukuthi manje umnanga kwinto zimhambela kahle. Ngicabanga ukuthi izani PF yonke jikelela ogawule konke labo chum bahappy ke ngoba abantu bechiswa la eSouth Africa ngoba kuzani bezofika la bechiswa nje kuyisenzo sabo ngoba kungaso kuhlukumeza kwaba abantu ngabantu abakho la ngabantu basekhaya. So abantu bechiswa kanje ngicabanga ukuthi umnanga kuba mnandi kakhulu kabulala inkomo yenza iparty ngoba kwehla kahle abantu mabesifa manje uyezwa abantu bangazela amalanga othi bese South Africa yenigijima yakhuphula imtego yamapasipoti ukuthi esutha abantu ukuthi bengagona ukubeza amapasipoti bephume besamona. So kajabule ma abantu bejhisiwe dipluti ngoba kwehla kahle kuye abantu bakhe ma behlukumezeka. So kuhle kakhulu kunangakho le kabinethi yakhe bonke labomthuli bakhona.
Kuzatshelela hhayi nami nje ngibona nje hhayi angisangena ngazukuthi kwathini. Ngiyazama nami ukuthi sikhulume kustudio 7 njengamanje lami ukuthi ngifake kuyala kodwa uhlupho esinalo ukuthi ama-politicians ethu asetshintshe alandele isystemu yezanu nabantu bonke abasakwazi ukukhuluma ngokuthi izanu yenza ukuthi abantu abashona yenza ukuthi ayiso mashona izanu p f ngoba sikathi abashona kuyafika sesiyabuza ukuthi athi manje lo olokuzela ochamisa kayisoshona yini. So asiphumele endabeni zokuthi amashona sikhulume nabantu abamotshayo azonelwa mvuyinye abantu abamotshayo izanu p f obed impof yabonke bonke laba abakhulumela izanu p f iba abantu abamotshayo rikade uyazwazi ukuthi hayi lona ayisondebele lishona wonke umuntu is a human being umuntu wazalwa nkulu wayenziwa nkulunkulu yonke into ayaziwe oyenzayo iphuma ekhanda lakhe kodwa nto kunkulunkulu asiboneni nje ukuthi unkulunkulu wasidala sayehlukana ngemlomo sayehlukana nangenkulumo kodwa singabantu banje. Thank you.
Abantu bayakhala ngamandla abo mina abantu bezanu p f akele izami kuhlonipha amandla abanye abantu abantu bayakhala umhlaba wonke lowo ngokusela kini akele izami kuhlonipha amandla abanye abantu abantu basebenza nzima kakhulu akele ihloniphe amandla abanye abantu ngoba kumanje litshontsha inkomo zabantu licasha ngalo mnangagwa lowo wonke labasela wezanu p f acasha ngomnangagwa evidence iyavela wonke umuntu usekubone ukuthi wonke umuntu owenza ubomi ngowezanu khona bazophila ngamandla abantu kuze kube nini bazatshontshela abantu kuze kube nini bephila ngamandla abantu ngale nto abayenzayo le yokutshontsha inkomo zabantu kuze kube nini bephila ngamandla abo abantu bakhathele ngabo laba abantu kube nga abantu bezanu p f akusibo abatshontshayo kube sekulo mthetho abawufakayo okontrola lowo busela ukuthi bungaphili kube sebafaka umthetho ukuthi kube ngase kungcono manje kuba kwesi and kutshontsha bona futhi uyalela esikhundleni yemnangagwa lowo uyalela bona lobo busela cabanga ma uzibiza ngopresidenti utshontsha inkomo eziyi 200 othiwenga lapho 200 inkomo ezadliwa zitshontshwa ngothiwenga manje ubusela benkomo buzophela kanjani asiqinyeni lapho bavoyi sibuyisenda la masela bazoze besisho kuphila
mathintitha lo khuluma umuntu ukuze uhulumeni uzozanini emandebeleni ezosho ukuthi owayebabulalelana omkhulu bethu labo gogo bethu uzozanini uhulumeni uzositshela ukuthi kwakwenzekani ngoba thina siwazi ukuthi kwenzekani asinabo abazali thina asinabo omkhulu asibazi ukuthi lo gogo bethu ingathi wababulala obathise lezindlu kwakwenze njani umbuzo wami ukuthi kwakwenze njani ufuna ukuthi sibe kwase lo 2019 nababulela abafowethu eHara siphephela laphi post sizona zeZimbabwe thina siyephi post cathephi ngoba asingalamlindo ukucathi khulumeni asiyithandi lento oyenza kule ngesizukulwane lesi sasemathebeleni esifuna ukwazi ukuthi uzobuya nini uzositshela ukuthi kwenzekani mathintitha lo
studio 7 studio 7 ngingalithona njani lapho uyazi lo muntu othiwa ngusengezo lo uphose ngikhulumisa inhlamba vele yasitokhuzeni but kunjalo nje into engizwisa ubuhlungu zinkokheli ze-triple c ngabantu abafu afundile kakhulu uzizwa ukuthi amaphepha e-CCC kafayilwanga kuhle emakhothi kanti why bengacheck amaphepha ngoba bengamaloya bona becheck amaphepha before hayi sicela singa abantu bengasiyenzeli into ezingelangqondo la sicela abantu bengasenzeka ama-leadership ayisukumela bebone into lezo kanti why usengezwe bengamxotshi why bengamxotshi sifuna ukwazi ukuthi sokula ma-CCC ayi-2 asifuni bumbulu lapho
studio 7 studio 7 siyalibonga abasakazi abahle kwesele indaba zokuqiniso mina engikhuluma lapha ngumlelo wenkulumo iyadanisa ezimbabwe izimbabwe usikile abantu abahlakaniphileyo ukudlula umhlaba wonke umculi ncube ukhweza i-passport to 200 ebantu bezimbabwe abazivikelayo ikade kumele ukuthi i-passport likuyehla oliba yehla i-passport but kuyisimango ukhweza amatoki ufake imali ku-army ufake imali ku-prest awusaze sadubeka ngezalo sadubeka ngomlwelo wenkululeko asiyazi into esayidlwelayo asiyazi into eyandlwelayo kanti salwela ukuthi abantu bazibuse kabayekele uchamisa sibuse salwela ukuthi abantu bazibuse sidlwelanga ukuthi abantu ma-individual sidubekile nkulunkulu unkulunkulu kangenele bantu bayebabo
abingelela abasakazi bonke thina sibuhlungu usengezo ngafanele usisi wakhe lo but angafaki isithombe sikachamisa ngafanele khona apho lani bonani ukuthi liyafaka amayezi izinto kini ipha okunye nje kunye ibizo lethalilungi sasale le sisi le sibonti bona abamlandelayo bazavotela yena usengezo sengupresident waleyo sisi yena uyasicaphula vele into kasengezo le hayi akunakuthula ezimbabwe ngenxa kasengezo yokwenza izitori zakhe ibhayisikopu ngiyabonga
studio 7 siyabonga kuyadumaza kakhulu uzo believe gawele sebase bekhulumela ukuthi bacela iNGO ukuthi sisize abantu bayahlupheka letsholotsho yibo uyazi letsholotsho kunamanzi kunamadamu komo ziyaphela izwe lonke nje bayazi behlulekile beyizana ukugubha amadamu for 50 years so njengamanje baxoshe amaNGO besenzela ukhetho lolade belwenza ukuthi elutshamise beqile iKPC kungalamuntu ozobona ukuthi bacela kanjani so njengamanje bazoyiqala kuphi iNGO ukuthi buye izobasiza njengoba isomisho singaka inkomo zabantu ziyaphela abantu bayaphela ndlala igovernment yeday yona leyezano ayina ngichivini umcabango owodwa ukuthi ngenza wapha amaplant isiza abantu so abantu mabebale igovernment bekhuluma igovernment yezano hayi mina ngithi nxesa noma umuntu wezano sazobona ukuthi izano iyinto enjani ngoba into ekhona nomuntu wezano uyakuthembela ukuthunyezelwa umuntu omntanakho ongaphandle kwezwe njengamanje ipassport lakhe la expire lo mntanakho seBotswana uzolikhanda ngani izano naleyi sithume sibuye yathi $200 ipassport izano payfully yona le lisayivotela la manje lithi liyizani kusazoyibona ukuthi izani into enjani ihloboni kapendi izani uyinyawo kodwa ukuthi badle bona bebezinothise bona hayi omunye umuntu siyabona
studio 7 studio 7 studio 7 hayi siyabonga ngendaba lezethele sethulela zona indaba ezinhle yazi abantu bangabi nendaba lo mthuli ncube lo okhipha ibudget yakhe leyi efavor amasocha defense force bayazi ukuthi bangancisha amasocha imali vele obvious that thing is going to trigger out so that's why bekhipha ibudget yabo lehlu uzulu uzulu abalandaba naye nokuthi uzulu kuyenzakalani izimbabwe phela abalandaba nakho lokhu bona into efebisayo besama masochi that's the only thing but that's why benikeza amasochi imali imali enene abantu bezimbabwe behluphela kangaka hayi shem studio 7 studio 7 studio 7 bengicela ukuphawula ngendaba kababa usikhala lo ubaba usikhala lo sejele izani uPF ingadlali ngathi mani sibambe amehlo mani ngoba sebethola ipressure lapha ku-UN bakhulula ubaba usikhala ejele sine sezangathi bazokhulumisana lo Thabang ukuthi uThabang bese abantu bese bethi nguye uThabang okhipha usikhala ejele dlala ngathi asiziphutha thina uthaba uzomkhipha kanjalo ubaba usikhala ejele uzomkhipha kanjalo kumele amkhuphe ngoba ngathi ngowezanu laye ngosengowezanu yikho izwi likathaba lizozwakala ngoba ngowezanu selizama ukukhampena ngayo uthaba ngilo uthi thina bese sithi uthaba ngumkhipha usikhala ejele kungayisiwo uthaba ngumkhipha usikhala ejele ngoba izanu PF sithola ipressure ku-UNB bakhulula isikhala ejele asiziphutha thina zanu PF ingadlali ngathi mani
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Zulukandaba isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwamhlanje. Ibandla le CCC sele isikhathi njengoba ngijilo hasavumi silugcibeke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, igama ngu Chris Gande.